Kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Jona njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesine mhla ka 4 kuzibandlela 2018 igama lami ngo Gibbs Dube endabeni zethu lamhlanje abantu abaningi bathi abakwazi ukuthi bazavotela bani ukhetho oluzayo
ukhetho asikaboni thina ukuthi singavotela bani ngoba ekhethweni lapha asikade sikhangelele thina ukuthi izinto zizalunga ukulunga kwezinto yokulungisela abantu abaningi abadubekayo
umthethwandaba ukhulula isizalwane semelika okuthiwa sathuka owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe
njengoba umgabe engasekho embusweni kusho ukuthi amacala asephelile kona nxa sinanzelela kahle kahle uzabona ukuthi amacala le kwakuyindlela nje yokukhahlameza abantu
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo Izakamizi zakobulawa zithi sezilungiselele ukuvota kukhetho lwalonyaka kodwa azikawazi ukuthi kuzavotelwa bani ngoba kulokhe kulokulwisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo kweZimbabwe ubathabele masuku usethulela loludaba
Abantu abanengi abakhulumele Studio 7 lamhla bathe sebebhalise amagama abo kugwalo lokuvota kodwa baswele abantu abangabavotela. Umnumzana Thomas Ndlovu uthe akaboni ukuthi uyavotela bani ngoba usasindwa ukuthi akula muntu abona engani engamvotela. Uthe akubonakali ukuthi kungaba lo muntu ozalwela konke okubhekane loZulu njalo uhulumende kaMongameli Emerson Mnangagwa ukhanya ekhuthalele ukuguqula indlela ibandla lezano PF sebenza ngayo hathi ukumela inhlupho zikaZulu
ukhetho asikaboni thina ukuthi singavotela bani ngoba ekhethweni lapha asikade sikhangelele thina ukuthi izinto zizalunga ukulunga kwezinto yokulungisela abantu abaningi abadubekayo kodwa still kulokho kufana nje njengakuqala ukuthi sizavotela bani silokho singakawoni thina ukuthi sizavotela bani So kuloko kusinda ukuthi sibe ready ekhethweni. Ngupho umuntu esingamvotela ngoba ukasitshenisa ukuthi onguye sibili okhangela abantu abaphansi abadubekayo ngubani. Ngoba into esidinga kakhulu sidinga ukuthi ekhangela abantu abaphansi ngoba abantu abaphansi babanjani abakhalayo yobaswelayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nkosinesi Samoyo uthe uselungiselele ukuvota kodwa okunzima kuye ukuthi akakwazi ukuthi kuvotelwa bani ngoba akakaboni abantu abakhankasela ukuvotelwa. Osakhulayo ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo emgwaqweni umnumzana Victor Chirara uvumelane londlovu lonkosikazi Moyo esithi usebhalisile kugwalo lokuvota kodwa akucace ukuthi uzavotela bani.
Ya mina ukuvota sengiyiready ukuregister sengiyaregister but uhluphe sengilalo hey ngisazama ukukhangela ukuthi vele ngubani ezomvotela ngoba since hey iopposition party yankona la ayikacaca ukuthi kwenzakalani lalaba laba abangene manje khathi sawa ucaca ukuthi kwenzakalani
Umnumzana Thamsanqa Ncube ongusomabhizimusi osakhulayo uthe akakalungiseleli ukhetho ngoba ucabanga ukuthi akumelanga lube khona uthe kufanele uMnangagwa aphiwe ithuba lokuguqula indlela okwenziwa ngayo ukhetho eZimbabwe kungakenziwa ukhetho lonyaka.
Ya, ukuvota asikubekele nesinye isikhathi singasavoti lonyaka. Sike sinike naloba bokhona ukulithutshana ukuthi sibontwe.
Unkosikazi Chantel Siziba uvumelane laye esithi akakabhalisele ukuvota ngoba akakwazi ukuthi kuvotelwa bani.
Mina angeka register ukuvota cause I don't know ukuthi ngivotele ubani.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona kungxenye yakuqala yalonyaka kodwa lokho kungakaziwa usuku oluqondileyo oluza kwenziwa ngalo njalo uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqhubekela phambili kusukela kusasa kusiya mhla ka 13 Nhlolanja amabandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo zakhankasela ukuthi uhlelo lolu lwengezelelwe insuku ngoba abantu ababhalisele ukuvota bengaphansi kwenani elelikhangelelwe ezibhaliweyo. Kukhangelelwe ukuthi kubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa kodwa lokhe kubhalise abantu abangaphezu kwezigidi ezine. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga kakhulu ke bathabile khona ngapho ke kobulawayo. Sisiwolunye udaba, umthetho ndaba usukhulule isizalwane seMelika. Unkosazana Martha O'Donovan wayebotshelwe ukuthi wathethisa wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umtshutshisi unkosazana Linda Katsika utshele umthetho ndaba eHarare ukuthi unkosazana O'Donovan usekhululwe, ngakho ke uhulumende uzamthumezela amasamanisi nxa kumele icala lakhe lithoniswe. Unkosazana uDonald Van kuthiwa wathethisa uMugabe ngokubhala kuTwitter ukuthi usekhulile okumangalisayo njalo uyagula. UMnumzana Obey Shaba igqweta likankosazana uDonald Van lamukelwe okwethulwe ngumthethwandaba ngenjabulo esithi wayevele engelacala. Igqweta elimela ilungelo likaZulu uMnumzana Majobana Ncube uthi amacala onke ahambelana lokuthukwa kukamongameli owangumongameli uRobert Mugabe azaphelela emoyeni.
Njengoba uMugabe engasekho embusweni kusho ukuthi amacala asephelile. Khona nxa sinanzelela kahle kahle uzabona ukuthi amacala le kwakuyindlela nje yokukhahlameza abantu nxa bethe bakhuluma lokho abakuvunyelwe isisekelo sombuso esithi i-freedom of expression. Obe kusenza ukuthi uMugabe abe umuntu ongafuzange abe criticized by abantu. Kodwa isekelo sombuso sivumela abantu ukuthi nxa uyi-public office holder bakwazi ukuthi bakusole ngendlela ophethe ngayo i-office lakho. So amacala wonke la ayephanyekwe emthethwandaba angiwabone eqhubekela phambi ukuthi kuzasuze esule onke.
So-ke kodwa nxa sesikhangeleke njengoba ayemaningi kangaka Baba Majobana, pho-ke angalahla wonke kumbe akhona amanye babelokhu bezama ukuthi bengani bafukula nje agcine ngazani angenisa umthethwandaba?
Akusela muntu osazikhathaza ngomgabe elizweni laseZimbabwe. Angiboni ukuthi ukhona lo mthethwandaba lo mtshutshisi ozafuna ukuthi aqhubeke ngalawo macala. Ngibona bazalahla wonke.
Nxa sesikhangela-ke umongameli okhona, sibonile kulabantu kade betshaywa e-trade fair lapho kade kule nkonzo khona lo umongameli uMnangagwa khona ngale, ubona ngani laye kasuze agcine bophisa abantu nxa bengamthethisi?
Ngibone bekule cala lokuthi uthethisiwe ngabantu, icala leli gcine litshintshwa kuthiwa sokuyi-public disorder. Abantu laba bagcine sebeyekeliwe emthethwandaba. Kule chance ukuthi nxa lowo mthetho usakhona kuma-statute books ezweni lakithi, khona lokhu kuzaqhubeka kusenzakala. So okufuza ukuthi kwenzakale ngokuphazima kweso yikuthi lokhu esihlezi sikhuluma ngakho ukuthi i-alignment yemthetho etshiyeneyo ukuthi ihambelane nesisekelo sombuso esitsha i-constitution, ukwenzela ukuthi amacala anjalo asuswe emthethweni yelizwe.
Ye, nxa sesikhangele njalo siya phambilini ngakhona okho sibe lokukhuluma ngakho okwemthetho leyo, ubona ngazani pho ingaguqulwa yini ngendlela efunakalayo kumbe vele kuyahlala kudonselwana nje?
Nxa kuwukuthi laba esibakhethe ukuthi bayasimela ephalamende bayawazi umsebenzi wawo kusho ukuthi bazawuguqula lokho, ngoba eqinisweni lowo mthetho wokuthethiswa kwamongameli kawuhambelani lesisekelo sombuso esivumela abantu ukuthi la umuntu eyenzaka khona kahle bavunyele ukuthi bamsole.
Ngamafitshane ubona ngazani kodwa kuzahamba njani Baba Majobana sibili nxa sesikhangele sibili ngemthethweni leyo iminingi kakhulu, pho kuyahlalwa nini? Ukhetho luyabuya kadesibhela, pho bangakwenza yini?
Legislative agenda yephalamende iyaqhubeka. Enye yakhona yona leyo ukuthi kulungiswe imithetho yona leyo ihambelane nesisekelo sombuso welizwe. Ngalokho kusho ukuthi ama-parliamentaries alomlandu ukuthi bakubone khona ukuthi kwenzakala wona lowo mthetho bawuqondise uhambelane nesisekelo sombuso. Labantu abaningi uzulu eZimbabwe kufuze ukuthi aqhubeke ebawa umsindo ngayona leyo ndaba, ikakhulu ama-civil society organizations, ukwenzela ukuthi bangakhohlwa ukuthi kulo mthetho oyiwo ovalela abantu ukuthi babele kukholisa ilungelo lwabo in terms of i-constitution, i-freedom of expression, ukwenzela ukuthi ingakhohlakali leyo ndaba. yokuthi lo mthetho wesule emabhukwini emthetho yelizwe.
Yes, yabona ukuthi kumbe la kono kwakuthiwa ke nxa abantu bedetisimwa ngamele kungesulwa yini kumbe kuyahlala kukhona yini abantu bawesaba phela umthetho lo bawo majobani.
Yikho ngesithona lo mthetho kawuhambi ndawonye ukuthathanisa nesisekelo sombuso kusho ukuthi vele one one constitutional. So ngaleyo ndlela kufuze ukuthi wesule. It's not about ukwesaba lowo mthetho, it's about ukuthi wona lowo mthetho uyahambelana yini nesisekelo sombuso. So ngenxa yokuthi ngahambelani kuzafuza ukuthi wesule.
Lo ngumnumzana Majobana Ncube, igqoda elwela ilungelo likaZulu, ubekhuluma neStudio 7 ekoBulawayo. Abantu abaningi bacodoza ukutshaywa kwabalandeli bebandla leMthokazi Republic Party abatshengisela enkozweni kobulawayo ngesonto lapho kwakusonta khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kwakungamelanga betshaywe ngamasotsha labavikela uMnangagwa baze baveze amaphetshana ayesethula ukuthi uMnangagwa kukhanya ngani ngomunye wabantu abaphatheka kumbhuqazwe wekukurawondi. Omunye walabo abasola lokhu ngumnumzana Thabo Thabo owafelwa nguyise ngesikhathi sombuqazo wekukurawondi.
Indaba leyi inzima. Mina ngingomunye wabantu abafelwa, ngafelwa ngubaba ngesikhathi lesiyana. Njalo futhi angila chance yokuthi kumbe ngingamtshela yena umongameli direct ngodaba lolu. Uyabona? So nxa abantu labana babetshengisela laphana, babetshengisa ubuhlungu ababuzwayo ngesikhathi lesiyana ukuthi laye noma nje ebuza ebekwazi ukuthi yena khona phana kunabanye abantu abalenxeba ngakho konke lokhana. Abantu abana babezama ukuthi betshengisele ubuhlungu obungaphakathi kwezinhliziyo zabo ngomongameli. Uyabona ukuthi kunjani? Laye umongameli kumele azame ukuthi aphumele egcekeni ukuthi ethi ukuthi hayi laphana sorini kumbe ngakhompasetha ngalokhu langalokhu langalokhu. Uyabona ukuthi kunjani? Enkonzweni akula ndaba ubuhlungu bami ngiyakwazi ukubutshengisela ngoba yichansi yokuthi ngimbone ekhona phana enkonzweni ngoba abantu labana abaningi mina ngibazile bekhuluma abaningi abazile eSouth Africa ngabazile endaweni ezijeneyo abanathuba lokuthi bebone kumbe bebe nechance yokukhuluma izikhalazo zabo phambi kwapresident. Uyabona ukuthi kunjani? So kuhle bahle bathi chance apho khona pha.
So ukutshaya kwabo ubona kube into embi kakhulu.
Akurongo kakhulu batshengisela ukuthi bona vele abanandaba abezwa buhlungu ngalobu buhlungu thina esibuzwayo ngoba nxa besitshaya futhi abantu thina sivele safelwa ngabazali ngesikhathi segugurawondi sebebuya futhi sitshengisa izikhalazo zethu kibo ukuthi sibatshengisela ukuthi sizwa ubuhlungu sebebuya futhi besitshaya futhi uyabona into yakhona ukuthi vele ibuhlungu yona iyatshengisela ukuthi abantu laba kabalazwelo.
Lo ngumnumzana Thabo Thabo, omunye wabantu abathi babhubhelwa ngabazali babo ngesikhathi sombuqazo wekukurawondi. Omunye njalo ngumnumzana Hloniphani Moyo, ake sizwe ukuthi uthini. Sibona ke sisilo baba Moyo ecingweni.
Ngalokho okwenzakaleyo mhlawumbe kuleya inkonzo kade ikhona, kuyindlela ebonisa ukuthi iZanu PF ivele kwakudala ayizange ibe nokuthula. Yingakho sikubona namanje leyo nto ivuya isiba khona kungakhethelekile ukuthi kuvusa ubani. Okungangokuthi-ke ngokuhlaziya nangokubhekisisa ngokwenza kukala kwakhona, siyabona ukuthi lo khetho alingeke lube nokuthula okufaneleyo kwakuduke. Ngoba-ke as long angithi yabona ukuthi abantu bayabonisa ngokusobala ukuthi kusekhona abafisa ukuthi kube kuyalungisa kodwa ngenxa yepride olayo upresident kunzima ukuthi exolise ebantwini kusize sikamthwakazi. So okungangokuthi-ke leyani nto yinto vele ebonisa obali ukuthi-ke mhlawumbe loba lungaba khona ukuthula yinto yokuqala ungeke lwaba njani kwaba khona. Futhi enye into esibuya sibese siyayibheka ngeyokuthi-ke njengokuva lapha kuwukuthi kungela kuthula amasosha kunye namaphoyisa efika isikhathi engenelele. Kusho noma kungaba naleso sikhathi sokuvota abangeke bangenele na for into enza ukuthi-ke besabisa abantu na ngoba nakho kuyenzakele. Njengomuntu njengomhlonishwa omnangagwa into ade kufanele ayenze ngicabanga ukuthi-ke mhlawumbe ngapholisa amanxeba ebantwini ukuthi eqale exolise ngendaba eyadlulayo abe sebuya futhi abe seyaxolisa nalokho sokwenzakele ukuthi ebonise ukuthi ngumuntu olobuntu ukwenzela ukuthi-ke lathi sibe nethemba lokuthi sikwazi ukusuka emazweni siyevota sengokuba sasibonile ukuthi hhayi ilizwe lakithi nalo liyathembisa ukuthi kungaba nokuthula ngokhetho.
Kodwa ke akwethusi nxa ukubona abantu begongodwa enkonzweni, akwethusi kangako.
Hey, khona Dube kuyinsindaba phendule. Kuyinsindaba phendule impela besingakubhekelanga ukuthi kwenzakale. Kodwa njengoba besengishilo ukuthi vele iqembu lezano PF njelo nangokwalo kule qembu elinodlame kungakhethelekile ukuthi kubusa ubani.
Lo ngumnumzana Nhlonipani Moyo okhulumele Studio 7 eseHaveron kwele Botswana. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 mm wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Siloke sikudaba lokuchaya kwabalandeli bebandla lemthokazi Republic Party ngesonto kobulawayo lapho kwakukhonza khona uMongameli Emmerson Mnangagwa bemethesa umlando wokuthi waphatheka umbhuqazi weGugurawondi. Ake sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF lo mnumzana Greta Spanda olela ilungelo likaZulu bexoxa ngodaba lolu. UJuma usungula lingxoxo esiyenze ebulembini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Indebele.
Awusontembi ukutshengisela kuba sithi ukudemonstrata njengoba i-constitution ivele ikuvuma lakho. Kodwa mina ngibona ngantha lapho esilahleka khona imtsoro yethu sikwenzela ngaphi nini njalo kunjani andiyabo ilokuzini yabo udaba lwabo ludaba olwaziwayo olukhona oluphilayo. Kodwa nje shuwa usungazuye enkonzweni lapho ukuthi bebona ababili kumbe abathathu ngegama likaDavis layekhona phakathi konabo labo esibuya usuzoyenza imirabaraba enjalo phosabe singabantu bani. Ngiyambona ngantu lokwana nxa kusenziwa embethanini ezelizwe ezemangazi yona le ezamaparty zingeta ama-political rallies landline lokhu kungabe kuyindawo eqondileyo kumbe abantu baba bathathe isitebe ukuthi hayi asambeni siyotshengisela emahofisini kahulumende kumbe epalamende kumbe ngaphi lokhu labo futhi bangantu kuyabe kuqondile but shuwa uzohambe endleleni kankulunkulu shuwashuwa uyenze into ezinjalo. Ngiyakhumbula uJesu wawangenela wakarabhetha empeleni so ezingahambelani nokombuso kwezulu. So laphana into leyana ingahambelani nalokhu okukulandela phana abantu labana bebezozikhulekela besizinto ezigivile pho nxa kunizabuye sizoyenza okunye beosokusithi kuthini khonapho yikho nje lapho kudluluza khona ngiphinde futhi ngihlukuluzeke futhi kulona lalapho-ke sokuriyento-ke bathayeleni mina bona abantu abengelazidingeko sokuthi bethaye into bengabe iqondele ukuthi ona bathathe besishushe khonaphana muhle kuhle without ukutshana unless nxa ukuthi nje bona sosuke kwaba-violence but nxa bengekho-violence bathathwa phela kuhle kuhle abantu beyohanziswa e-police station bephiwa ama-consuls hhayi laphana ebehambe khona ayisikho njalo futhi nxa kwesi sikhathi ufuna ukwenza ukutshengisela kumele udinge imvumo ukutshengisela into ofuna ukuyenza naleyo ngoba konabo kade siyozezakuyasokublenya umongameli kuthi umongameli umnaaa uthitha abantu yena engilazele lokwakwaziye
bavele batsho njalo
angibabonanga lokubabona abantu bakhona bona lapo
ye bavele batsho njalo abantu bathi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa kungani nguye othe ngxe abantu ababechaya ngoba abantu abakwazi ukuthi kungabe kusuke ngapho kusiya ngaphi. So ngamafitshane nje akwaphendule khona pho Joe.
Mina yikho into engikhona ukuthi iqhisulana bengikhona ilanga lankulu naleli enkonzweni naleli e-Trade Fair. Sibuye sisonke sibili lo mongameli wethu umnumzana uMnangagwa azange sibone into enjalo thina azange sikubone ngitsho saze sangena eholo saqeda saze saphuma saze sakuzwa sokungemuva le ukuthi kunabantu ababile nje kade bengabout 10 abantu be-8 abantu yini abafikele bethile ngamaphepha loko amaphepha angkhona kuthi bengamaphepha okuncane nje kodwa selona yinto ebongezwa abhazard imphonki ingabhalwanga kuhle ingaluswanga kuhle.
Ngiye ngithathe ubaba uGreta Spanda ulwela ilungelo likaZulu.
isisekelo sombuso elizwe sikubeka obala ukuthi labo abangasuthisekiyo ngezinye indlela ezenzakalayo balalo ilungelo lokuthi baziveze ukuthi bona hhayi lokhu thina kasifuthiseki ngakho, lalo ilungelo lokuthi babuthane bekhulumisana bekhuluma ngokungasuthiseki kwabo. Uma ngaliste ukuthi ngesonto ngelanga le-church lo mongameli laye kade buyile ngapha emasebelenzi elande ukuzokhonza uNkulunkulu, ukuhaso kusukuma abanye abantu abangasuthisekiyo ngalokho okwenzakalayo befuna ukuziveza phambili nakwakhe, babe sebedojwa labo bantu, babe sebetshaywa. Ayisiyo indlela yokulungisa izinto leyo. Indlela etshengisa ukuthi khona uhulumendelo labantu bakhe laba bamlandelayo lokuhle nabantu abangalunganga nabantu abafuna ukungcolisa yonke into bangcolise into leZimbabwe. Lokhana okwenzakale lapha netwitse eyayangisa kakhulu okwenziwe yilabo bantu, kumbe kungaba ngamasotsha kungaba ngamapolisi, kungelalo ilungelo lokuthi babambe laba bantu babachaye. Ilungelo lakhe bengaba lalo ngelokuthi bakhulumisane labo kahle.
Ye, siyamuzwa ubaba uJuma lapho esilayo uthi hayi bekungamelanga ukuthi baya enkonzweni phela. Inkonzo lapho okukhulekelwa khona abantu ingabe edumisa uNkulunkulu, akumelanga kube lento enjalo. So la uyavuma sithi hayi bekungamelanga ukuthi abantu bejawe, kodwa ke kuya endaweni enjalo engcwele uthi hayi bantu bekumele ngabe babe kwenye indawo. Phendula khona lapho baba.
Ethethi khonapho yikho okwenza ukuthi abantu bakhumisane umlotha. Baba asakhumisana ngumlotha e-church, bazakhumisana ngaphi umlotha? Mina ngibona kade kuyindlela enhle la futhi ubaba uMnangagwa laye njengo-president yikho kade kumele ame khona njengendoda ahlatshe ukuthi hhayi mina ngiyavuma izono zami, ngoba izono zivunyelwa khona ngale enkonzweni, zivunyelwa phambi loNkulunkulu. Ko-ke laba abafana kade beqondile sikile ukuthi bazovuma nabo ukuthi nobona bakhathazekile ezinhliziyweni zabo, badidekile engqondweni zabo. Yikho phambili kwenkonzo, phambili kukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu siyiqiniso.
Siyakuzwa kakhulu baba Juma, akumphendule khonapho ke ubaba Sibanda.
Njengoba ngishilo mina labo kusele bona ngabile lomba ngabathatha ngegama lami ngikhona kutho yena uJehova. Mina ngibona ngabe no singalahleki kakhulu kuzithuko siyadlalela emathini, kodwa yikho okwakhiphisa umongameli wethu esasilayo ngabe umgabe wabalona umama usesejwa wangu rekasi wahamba wadlalela phezu kaNkulunkulu. Okumele kunakudlalelwa asidlele impande le asezele ukuthi kwenzake sibe izindawo, kodwa nxa sethi uNkulunkulu asezele okaNkulunkulu endlabana lokuzokhonzwa kuzodunisa hathi ubana kokuzodilekuza. Mina still ngibona ngantu bahamba step further ukuthi babuye ethethi bezokwenza kulukwana. Anyway else hayi kangina problem la kumi. Ungabe usestatus, ungabe usepalamenti, ungabe ngumbeimbe nemhlahlandlela labana ngiqambele ofisini, hayi lokho-ke kuyazwakala. But e-church shuwa, hayi mina lapho no sole sithi ngidlulisa amalawulo labantu esidlala ngoNkulunkulu. Phela uNkulunkulu ilona ama-jealous god and so kafuna izinto ezinjani njani. So asingadlaleli ne-church, asidlaleli sikhathana kwe-church. Ingase sibuye e-church asibuyeni sizomkhonza uNkulunkulu, sizomdumisa kuphela.
Baba Dube, izele izono zivunyelwa ngaphi baba Dube? Ngoba xa esithi khona yena abantu ngabameleli ukuthi baye emhlahlandlela abantu baye ngaphi, kube ngafika echechi yikho lapho ayokumele ukuthi abantu abalezono khona, abantu abahlukuzekileyo yilapho kumele bapholishwe khona, yikho lapho kumele abantu labo bancediswe khona.
Lapha sizwe umnumzana Greta Sibanda olwela ilungelo loluntu lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bekuzilibazisa obeFacebook kukasileviyo eNdebele. Silicele njalo zulukandaba ukuthi lisibhalele kuFacebook ukuthi lijobhele ukuthi lizavotela bani. So ngizokuthoka sesilabantu lapha ecingweni okuqala silokhumbulani Ncube. Baba Khumbu, kunjani?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Ngiyaphila, ungaphi khonapho?
Ngisebhotsane eGaborone.
Ah, kuhle kakhulu. So wena ubona njani uzavotela ubani nxa sesikhangele ukhetho luzayo?
Hayi mina ngiyavotela imthwakazi baba Dube.
Mm, indaba.
Eh ngoba abantu bezanPF mina ngeke ngivotele izanPF ngoba mina ekukhuleni kwami ngikhule kabuhlungu ngendaba yeground eyenzakalayo.
Mm.
Eh ngoba sachiselwa thina sithe sikhula sasikhula logogo lokhulu babuya babachisa ngamaplastiki sasikomleve etholojo.
Mm.
Bachisa ngamaplastiki lukhulu waze washona ugogo lamanje ulamanxeba awe kugroundi. So kangiboni ukuthi ngingavota lezanPF phezu kokukhula esakhula ngakho njalo lamanje ungakhangela asilancedo eZimbabwe lokuhlukuluza lokho kusiya phambili. So angiboni ukuthi ngingavota lezanPF mina ngivotela ukuchaywa.
Okwenza ukuthi uthi uyavotela imthokazi kwino osokukwenze ngaphakathi kwakho kwakutshela ukuthi ngcono uvotele bona.
Okungenza ngitho njalo ukuthi mhlawumbe nxa imthwakazi ingabusa ingasi lathi thina amaNdebele singaba lokukhuluma sizwakale elizweni ngoba kwamanje kakule lapho esikhuluma khona sizwakale kakule lapho esireporta khona inhlupho zethu ngoba konke siyaba sikusola ikufela ngaphakathi ungathi uthi uyaphumela egcekeni ungachaywa kumbe vele ungalalelwa.
Amanye amabandla-ke kule MDCT kule MDC ekancube kulayo yonke anti phela i-alliance kuthiwa liyabelivotela umuntu abamfunayo esigabeni esithize wena indaba ongasuzivotele khonakho.
Mna njenge-MDC njengoba ngamashona uthiwangilayo lishona ishona alimlihle engasijabulisa kathesi thina besindebeleni ethi khona khona na engasisiza kodwa vele ishona angeke asisizwele uzacabanga laba bakibo sisale sihawula. Imthakazi mbona ngani two ngabantu besindebeleni okokuthi nxa sikhuluma thina amandebele ngoba vele kasiladlo eZimbabwe sokuze ungani two singamaforena kulelalizwe.
Ye kodwa singakuthi amashona kumbe lokhu lalokhu abantu bathi ukhumbulani Ncube ule nketa bechaya abantu.
Inketa bechaba ivele ikhona eZimbabwe ngoba kade singakhangela ngesonto abantu abachaywayo abakamthokazi ngenxa yokuthi kungani babe siyafaka isikhalazo sabo kumongameli bachaywa kodwa eHarare kuhlezi kusenzakala ukuthi umnyaka lodlulise sibona itajamuka ibihamba emahofisini becomplaina sonke isikhathi bethuka besenzani bezama ukukhipha umpoko eweteleni bebengachaywa bebelalelwa izikhalazo zabo kodwa thina waya bakithi bechayiwe.
Awubona ke Ncube sibonge kakhulu ubele langa elihle khona ngapho ke eGaborone. Siyabonga baba bye baba.
Nami ngiyabonga kakhulu.
Yes, sesilomnumzana uAsani Mbano ecingweni lapha baba Mbano kunjani?
Ngiyaphila baba njani?
Ngiphile kakhulu uzavotela ubani mfethu?
Hayi mina ngiyavotela umthwakazi mdala baba.
Indaba sisho njalo mzazi.
Ngoba ngiyazi ukuthi umthwakazi nje okokuqala umuntu wakithi okhulumayo okwaziyo izishopho zakithi njalo kusengumfana omncane nje. Ngoba okokuqala nje imthwakazi mntakababa umuntu okokuqala nje umthwakazi yabona lo mfana lo umphathi umsolwethu lo mqondisi loya uyakwazi ukukhulumela abantu bakibo ngoba into zezana mntakababa nakudala ngithe ngikhula mina nje ngikhule nje kuyizana okokuqala enkakithi nje imibhaqa ufila kaze balungisa lutho. Ma kungahamba kahle nje akwazi ukungena ephalamende naye akwazi nje ukufaka iy'khalo zethu lathi nje abantu bemayithelelene ngapha hawu mhlawumbe kungaze kube ngcono nje kancane kancane.
Ye siyakuza kakhulu ukuthi isikhathi du so ke okwenza ukuthi ungasoze uvotele abanye kuyini okwenza ukuthi hayi MDC lani akufuni lokho
angezwa
okunye okunjengabo MDC lani kukhanya ungakuthandikangako indawo.
Hayi MDC yehluleka kudala MDC kumanje nje bilokhu iwinakithi nje emathweleleni kodwa basenzeleni lutho besibawinisa nje behambe iqeda ayilungisa kubo khona lesishoneni manje kuyafana nje ake sizame umuntu wakithi nje oyedwa sibone.
Hayi mfokambani sibongile kakhulu ungadilela kusasa baba papayi e
yebo baba.
Ye siyabonga kakhulu kula bantu abathumeze futhi imlayezelo Pamela Khumalo uthi salibonani siyabonga kuzobuya-ke lo Mcebisi Dube Mthembo ukuthi ngeke sivotele ibandla lezanuPF ngoba libuswa ngabantu esingabaziyo. Kuzobuyeka uSteven Mdlawuze uthi kunjani Dube mfowethu ngiyaphila mfowethu bagcwele labantu abakhona khonapho kodwa-ke mbonazana isikhathi sesitshayile singake hlukani nanzi ekade zikhokhela iindaba zethu. So abantu abaningi bathi kabazi ukuthi bazavotela bani kukhetho oluzayo. Umthuthondaba ukhulula isizalwane seMelika okuthiwa sathuka owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalele ezinye inhlelo ezilandelayo emini ntambama lantambama olivalisayo ngoGibbs Dube salani kohlelo.